ingcitshi ezicungula ezombusazwe zithi lobanje kulamabandla amaningi azancintisa kukhetho olwenziwa lonyaka eZimbabwe, umanyano we-MDC alayensi okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa nowe-People's Rainbow Coalition okhokelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru ulakho ukunqoba iZANU-PF nxa ukhetho lungenziwa induku lezi ziqhubeka. Umnumzana Elvis Jaleke eyinye yalezi ngcwethi zombusazwe uthi uZulu usehlukumezeke okwesikhathi esithi phansi kombuso weZANU-PF osokunganikeza ithuba amabandla aphikisayo.
Since 1980s lokhu zibuswa yiparty eyodwa and akulanto enhle singathi sebesiphathe lapha eZimbabwe. Ama-youth mangaki ahleliyo angenamsebenzi. Ungabona abantu laba zisiye bewina ama-elections, which means abantu sebabrainwashwa ey'ngqondweni zabo ukuthi the all one piece kuphela, ukuthi abazobavotela nje ukuthi kube lokuthula, not ukuthi ngoba bafuna ukuthi abantu laba becontinue bebusa ilizwe ngoba abantu sebekhathile. So I don't think it's going to be safe. If the people are in Zimbabwe, they can stand up for what is good. Abasoke bathole ithuba zisiye.
Ujaleke uthe njalo osokuguqula amatshamisanca eZANU-PF yikubekwa kosakhulayo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumkhokheli we-MDCT osekuphe abasakhulayo ithemba lokuthi idlabuzane elizalaye njengosakhulayo lingaguqula iZimbabwe. Okunye njalo osekuvusele ithemba lokuthi umbuso weZANU-PF usungabe usifika kukhuphanyawo njalo yikuphindela kwayengumongameli Robert Mugabe kwezombusazwe esincedisa elinye lamabandla aphikisayo elinethi Patriotic Front ohle waqala ngokusola umongameli Mnangagwa ethi akhethwanga nguZulu. Nge-enye ingcwethi ehlaziye ngezombusazwe umnumzana Prince Moyo uphambana labanye ethi lobanje ukudabuka kweZANU-PF lakho ukwehla ubuqinile kukhetho ngoba amacebo omabili lawa besazana indlela ayisebenzisa ukugcina ukhetho udubo yikuthi amabandla aphikisayo asemaningi kakhulu.
Inkinga ekhona kathi esukuthi silamabandla aphikisayo amaningi, lokhu ngabangela ukuthi izanu ugcine uwinile ngoba amavoti ethu agcine sesiplithile. Izanu yona izilethi njengebandla elilodwa elibambeneyo, kodwa kungasenani njengoba kula bantu abaningi abaphume kuzanu abasekumabandla aphikisayo, kungenza ukuthi kube lula ukuthi ungabe lobugwelegwele ukhetho luzayo ngoba besazi indlela zokuqhela ngazo ukhetho. Lokhu kungenza ukuthi izanu ihlele ukuthi kwenze khonokho, ikakhulu ngokuza kwamgabe laye esengophikisayo ngozazi iy'ndlela zakhona ngiyobe kade ezisebenzisa ngesikhathi engumongameli.
Lobanje ibandla leZANU-PF lingajabulelwa ngabaningi ukusuka kukaMgabe kungalenza lamukeleke njengebandla elizimisele ukuletha inguquko elizweni. Imibiko ethelwe umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokukhushwa kwezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uthi amabandla afika eZimbabwe asefika 17. Amaningi ala mabandla ingcitshi zithi ngumlilo wamaphepha nje. Amabandla asibisibili angatshaya iZANU-PF ngekhanda nganjenge-MDC Alliance le-PRC ekankosikazi Mjuru. Imele sithi sebenzise Harare, ngu-Gibson Bebe.